Inyumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa oJulayi into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into yemonopoli yona le bayi-scrapper bona. So kade sesekukuhle ukuthi sokule court judgment but ingathi sokulensuku vele izimota ezinye zichova. Ngibona ngazathi lawo i-court singaza ngethi iyenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange ukuthi i-politics ithini ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe wona la ama-applications bathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kuthiwa bebephuza ukubhadala bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalwanga njalo bebhadalwa ngebhola. Laloba abantu kwesinye isikhathi baye bebhadala nge-forex. So vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalani ngoba umuntu umelemota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali. Umuntu ongalamota esese-daily making cash. Into kwangikhona vele bekungenzi ngqondo.
Udubo lwezimota sike sabona ikakhulu koBulawayo ngesikhathi kusasebenza izubuko yodwa. Izimota ezithwala abantu bese zisilela kathe sokunjani?
Izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngoba ungakhangela emalokitshini amanye kuzekobe kuthiwa kungatshaya u-6 ufuze ukuthi imota zinjani. 6 kusiyatshaya u-7 ziyabe seziphela. La makhombi ngoba amaningi athe phuma kuzugaka ubhuti baphuza ukuthangisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bethaja amadola uma sokuntambama kodwa at least liyake liyashoda ukuthi i-transport ikhona. Ngesikhathi sikazubu amanye amalokithi bebephangisa ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqhwa abathatha emsebenzini leli.
Uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uZulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi. Kusayenzeka yini lokho?
Uhulumende lawowindi kuyafanana kwenze kuhlukuluza abantu. So akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ukudefend nabantu. Uhulumende Zimbabwe lawowindi singathi balebehavior efana naye owindi asebetshintsha indlela abanakana ngayo ngohulumende wezane ngazo zetshintsha indlela anakana ngayo kuyafana naye.